lokhu kuza ngesikhathi idale leparlamente libike ukuba sokuxotshiswe amalunga awe-CCC alitshumilane lawe-senate ayisishiyagalolunye 9 ngumnumzana Sengezo Chabang ozithi ngunobhala jikelele walelo bandla ekhuluma ngemva komhlangano wesiphangiphangi owebandla leli owe-National Citizens Assembly. Umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa uthe okwenzakalayo kuveza ukuba amalungelo kaZulu awukukhetha inkokheli ayifunayo kawavikelekanga. Wengeze wathi ngaleso sizathu ibandla lakhe selizaphuma ephalamende lasekhansilini okwamaviki amabili kuze kulungiswe indaba ezihluphayo.
Sesizakuma okwesikhathana kutsho ukuba akula esizakwenza ephalamende ukuze kulungise konke esikufuna kulungise.
Uqhubeke wathi lokhu kungehlula ibandla lakhe lilakho ukuphuma edayela ephalamende ngoba sekusobala ukuba elezanu PF kalifuni ukusebenza lele CCC. Lanxa kule mbiko ethi umnumzana Chabang usebenza lezinye iziphathamandla zebandla le-CCC, umnumzana Chamisa kavumelananga lakho lokhu esithi ibandla le-ZANU PF yilo elilwisana lelakhe. Echasisa amazwi kamnumzana Chamisa, isikhulumeli sebandla leli umnumzana Promise Mkhwananzi uthi phezu kwamanyathelo okutshengisela ngokungayi edayela ephalamende, i-CCC izakhweza izikhalazo zayo kwinhlanganiso yamazwe angezansi yezwekazi le-Afrika e-SADC.
Lo mongameli ukhulume ngendaba ye-national crisis wathi na kufuze abazimbabwenzi akhulumisane ikakhulu umongameli upresident Nelson Chamisa lomnumzana uMnangagwa ngendaba ye-national crisis esikhangelane layo. Wakhuluma njalo kwesibili wathi khona sibanika 2 weeks zokuthi balungisise ama-recalls angekho emthethweni awenziwayo. Kungehlula lokho siyabe sizaphuma ephalamenti siphume kuma-local authorities indaba lezi zezilungisiso. Ukhulumile umongameli wathi khona ephathini yethu akula muntu osebenza lo muntu wezanu, njalo akula muntu osenior, akula muntu ojunior, sonke siyafanana singamalunga e-CCC simanye nesibambene. Laba abarecall abantu bethu asizobahamba amalunga ebandla lethu asibazi asilani labo.
Ingcitshi kwezombusazwe osebenza nenhlanganiso ye-Citizens Manifesto umnumzana esifunye uthi okwenziwa yi-CCC kulungile njalo kuzakwenza ukuba i-ZANU PF inanzelele ububi bokuxotsha amalunga aleli bandla nxa kuyiyo esebenzisa umnumzana Chabangu.
Strategy sokuthi bona ama-members e-CCC disengage iqakathekile at this hour ngoba siyabona ukuthi kulokungcola kwe-parliament. I-parliament yethu ingcolile, i-ZANU PF is trained by omens ukungcolisa ilizwe. So ngakho kuqakathekile ukuthi kube le-pause kutshengisele ukuthi this country can be rendered ungovernable because it's important to make sure that they show the citizen power, betshengise amandla asebantwini ngoba ama-members a-electwayo a-electwa ngabantu, they represent the people, abanyeke nje bexotshwe liphepho. Ungathi wena o-electwa ngabantu bexotshwa liphepho.
Kodwa obona ngokuthula kwembiko kubandla le-ZANU PF umnumzana Farai Marapira uthe okwenzakalayo akulani lebandla lakhe. Lokhu kutshengisa ukuba ngabantu abangathembekanga, bekumele bekunanzele ukuba njengeZANU PF asilamandla okuxosha elinye ibandla ephalamenti. Ingcitshi kwezombusazwe esebenza nebandla le-People's Unity Party of Zimbabwe umnumzana Herbert Jamuka uthi kumele kube lokukhulumisana phakathi kwebandla le-ZANU PF lele-CCC ukuze kuphele ukufuthelana osekukhona elizweni.
Of national unity iyafunwa kakhulu nabantwana beZimbabwe ukuthi mayiyenzeke phakathi kwe-CCC neZANU PF. But i-problem ineZANU PF, iZANU PF inebutshotshi kakhulu especially kuma-position.
Emhlanganeni wabo owenkokheli ye-CCC bathi sebenanzelele ukuba kunobunzima obubhekane lezulu leZimbabwe, ngakho-ke kuqakathekile ukuba kube lokukhulumisana nomlotha lebandla le-ZANU PF. Baphinde babonga uzulu weZimbabwe ngokuvota besithi amanye amalunga abo aqhubeka ehlukunyezwa esethiswa icala lokusekela i-CCC ngemva kokhetho loba nje solwedlule. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.